ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi ngasendelwa umngane ku-WhatsApp and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta and then ngabhala ngaphena amaphepha ami and then ngase ngihamba ngawafaka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha e-North American Space Flowayo yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wenzwa njani futhi?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo nga-applya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha kimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lo lwazi oluningi ngesikolo.
Ye Brindos, nxa sesikhangela sibili sibona ukuthi kule abanye abantwana abakhathana sibili ohlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwakho?
Ya, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship leso abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya nasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAID Community School njengani. So khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAID Community School ngani. So kunjalo kulabantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-applications.
Ye, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungena? Batshela bani?
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ngubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka, wakuphendula, wayenza ama-interviews? Akubatshela bani?
Nga-applya sengizabhala imihloliso yezimsec kwakukubo October and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November. Yikho lapho engahamba khona ngaku interview ngemva kwesikhathi eside sibili and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kuyenzakala khonoko suphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi ma yenza into yakhe afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu angazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntana nje owesikolo but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebone ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
Ye, wasuthi sozebe kuthethe khonapho sebethi hayi sungangena ngentombazana, wazibatshela ukuthi ufuna ukufundelani?
So mina njengoba ngingumuntu oyenza ama-sciences esikoleni kodwa ngithe sengifike e-USAID ngavuleka ingqondo ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibe even noba ngingaba yi-journalist even ngisuka kuma-sciences. And esikolo lesi isikolo sama-sciences kodwa siyafundisa njalo ngesilungu lange-reasoning ukuthi nje ucabange njani, njalo abalimithi umuntu ukuthi ayenze umsebenzi wesayensi kuphela, bavula ingqondo ukuthi ubone ukuthi lawo ungaba ngomunye umuntu ofuna ukuba ngeyena. Like bakwenza ukuthi ubone ukuthi even ama-opportunity engekho elizweni wenu uyakwanisa ukuzenzele yakho i-opportunity.
Ye, isikolo wawiso yisiphi njalo lalifunda yini khonokho okwesikhiwo?
Bengisenjube High School. Ya, sasifunda kodwa nxa ungumuntu wamasayensi bekufanele ukuthi uhlale kumasayensi ukhangele isayensi njengesayensi.
So wena wavela ukuthaya isayensi njengesayensi?
Ehhe.
Usenza i-O-level?
Ehhe.
Right, akutsheleki ukuthi-ke okwamanje ufundele ukuthi wenze i-journalism, kwini okwenza ukuthi kuthakazeleke khonokho ukuthi ube yi-professor?
So ngathi ngifike esikole lesi esisha ngayenza ngajoin iclub okuthiwa i-media club and lapho sabe si-reporter ngezinto ezizakala esikolo ukuthi kuyenziwani and then kule class okuthiwa i-humanities ngelinye iclass efundayo kulesi sikolo kufundisa isikhiwa kuyafundisa ukuthi ubuse i-confidence ekukhulumeni kwakho so ngananzelela ukuthi vele mina ngingumuntu owuthanda ukukhuluma akhuluma kakhulu bengivele ngenza ama-video ngingakabuyi lapha but ngangibona ukuthi akula nto engingayenza ngayo ngangenzela uthando nje kodwa nhle sengilapha bamfundisa ukuthi hhayi uyakwanisa ukuyenza lokhu njalo ngiyabe ngipractisa khonapha eklabhini lami ngilokhu engikhulisa iskill sami so ngagcina sengibona ukuthi ku-right ukuthi ngithathe i-career path ye-journalism ngoba i-foundation sengiyiphiwe
ye kubalelisa-ke abantu batshele-ke abasakhulayo ukuthi bangenzani ukuze babe njengawe
umlaleli olaleleyo into engayitsho ukuthi nxa ufuna ukuthi utshintshe impilo yakho utshintshe isimo semphakathi okiso khathesi atlayele i-UCEP community school ngoba lapho awusoze uthole imfundo nje kuphela kodwa baza kuvula amehlo ukuthi ubone izinto ngelihlo elitshiyeneyo uvuleke ingqondo ubone ukuthi awudingi njalo ukuthi ulinde umuntu ukuthi azaza kunika umsebenzi but uyakwanisa ukuthi wena uzenzele umsebenzi so kuye community school manxa ufuna ubona ukuthi impilo imnandi njengomuntu ofundileyo eZimbabwe
ye le mali lapho esikhomeni kukhona ukukhipha yini khonapho
esikolo akubhadalwa unxa ukuthi awukhoni ukubhadala uyakwanisa ukuthi ubuye bakhangela ukuthi wena ukwanisa ukubhadala i-school fees esingakanani manxa ungumuntu okade kufunda emtharezi ubhadala i-school fees ye-$15 kuzafanele bazakuyekela ukuthi ubhadale i-school fees esinjalo but okunye lokhu bazakwenzela bona so nxa kuyukuthi ungayekeli uku-aplaya ngoba usithi awula mali hhayi i-aplaya bona bazabona ukuthi bangakusizanga
ye sibonge kakhulu-ke inkosazana Magutswa sikufisela inhlanhla sibili
ngiyabonga.